So we see card descend up of VOA in Jebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 28 kuNtulikazi 2021 igama ngontungami linkomo nanzi ezihamba phambili
ube lusizi kakhulu ukuthi silahlekelwe ngabantu abaningi ngakho ke kuqakathekile njalo ukuthi sibe lokhu sikhona phana ku lockdown levuka 4
kubhubhe abantu abalikhulu lasikhombisa 107 nge COVID-19 eZimbabwe izolo
kuyajabulisa ukubana isibhedlela sivuliwe ngemvana kokubana abahlali bethethe amanyathelo
isibhedlela sekusileni kobulawayo sesize saqala ukwamukela izigulane iParliamente yeMelika isiqale uphenyo phezu kokuhlaselwa kwayo ngabasekeli bakaDonald Trump ngozibandlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalikhulu lasikhombisa 107 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kutholakale njalo abafika phose inkulungwane ezimbili 1767 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezintathu ezilamakhulu phose amathathu 3,280. Asebebanjela umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezilikhulu 101,711. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 30,657. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane eziyisikhombisa ezilamakhulu phose amahlanu 7,469. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebefika kusigidi esilengxenye 1,522,150. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 694,685. Kusenjalo uhulumende uthi ilizwe lizaqhubeka likuzinga lesine leziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 u-level 4. Uthi njalo usevula umngcele weKazungula eVictoria Falls ukuze izethekeli esezihlatshwe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane zingene elizweni. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona esebenza lohulumende kwezinye inhlelo zokwenqabela lomkhuhlane umnumzana uSeni Spanda.
Sibona kuqakathekile ukuthi uhulumende ugcine ekubambe ku-lockdown ku-level 4 kazange aqegise kumbe akwenze ukuthi kuqine kakhulu. Mbona ngani ilevu ibisebenza ngoba singananzelela lenani labantu ade bebanjwa ngolomkhuhlane usuwehlile kusuku 49.5%. Ikanti njalo siyananzelela ukuthi lakho njalo inani labantu ade besishiya ngenxa yalomkhuhlane bese liyanda njalo ikakhulu phakathi kwezimuli. Kusenziwa izimfa ungabalemfa abantu bebebuthana becine bonke bebamba lomkhuhlane. kubelusizi kakhulu ukuthi silahlekelwe ngabantu abaningi. Ngakho ke qhakathekile njalo ukuthi sibe lokhu sikhona phana ku lockdown ilevuka 4 ukwenzela ukuthi inani lingaqansi kakhulu.
Linyathelo elihle elithethwe nguhulumende ukuthi kuvulwe umngcele weKhazungula.
Ngibona kuqhakathekile ukuthi uhulumende aqinise ukuthi nxa umngcele uvuliwe indlela ezokuthi kucubungula ukuthi umuntu uthethe injection ye vaccine njalo kala mkhuhlane we COVID kuqiniswe khona phana ku border kungaxeki ukwenzela ukuthi kulabo ababengasoze bavunyelwe ukuthi bengene behle bephendukiselwe e border. Njalo kwesibili kuqakathekile ukuthi kulungiswe i quarantine center ezakwanisa ukuthi nxa kulabanye abantu ababuyile okumele baqale bagcinwe kusacubungula ukuthi bengangena yini kumbe bengangeni, kube le ndlela lapho abangabekwa khona kumbe bebekiyo bengangeni elizweni. Ngakho konke konoku siyananzelela ukuthi nxa sikhangela i-Bite Bridge le-Plumtree kuba yizakhiwo kumbe into eqakathekileyo encedisa ukuthi kuvimbele lo mkhuhlane we-COVID, ngoba singekela ukwenza njalo kungaba isikhala esikhulu kakhulu kuyabe kungena abantu abalalo mkhuhlane njalo bewungenisa lakhonokho ukuthi kube ne-quarantine center ukuthi nxa kulabanye kusacubungulisisiswa kakuhle kube lalapho abangabekwa khona bengavunela ukungena phakathi kwelizwe. Njalo siyananzelela ukuthi nxa sikhangela i-Victoria Falls lezinye indawo ezidinga izethekeli eZimbabwe kunzima kakhulu kathesi. Amahotela amaningi sevalwa njalo akulala ibhizinisi. Ngakho-ke siyakwazi ukuthi badinga kakhulu ukuthi laba bantu bangene kwenzela ukuthi kutholakala ibhizinisi, abantu bethole imisebenzi. Kodwa-ke kuqakathekile ukuthi kungabi yisikhala esingaletha i-COVID-19, kodwa nxa kusenziwa kwenziwe ngendlela esineke ezayenza ukuthi ibhizimisi ivuke kubo Victoria Falls lakwezinye indawo kodwa kungalethi umkhuhlane.
Umnumzana Useni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Isibhedlela se-Oxylen Medical Center size saqala ukusebenza izolo ngokwamukela izigulane okwakuqala selokhu sasungulwa ngomnyaka ka-2001. Lesi sibhedlela sasungulwa ngowayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Savulwa okwesikhatshana ngo-2002 kodwa saphanga savalwa ngemva kokuba kubonakale ukuthi imitshina eyayithengiwe yayingasebenzi kuhle. Iminyaka yonke le besingasebenzi. Izigulane ezingene kulesi sibhedlela izolo ngeziphethwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba elidinda ebulenjini elesayithi lithi okwenze lesi sibhedlela sivulwe luncedo oluqoqwe ngabenhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19. Bencediswa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika phansi kwenhlanganiso ethiwa yi-Friends of Bulawayo. Isibhedlela lesi simele sibe lemibheda elikhulu lamatshumi amahlanu kodwa okwamanje silembheda engamatshumi amahlanu kuphela. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwelamalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyajabulisa ukubana isibhedlela sivuliwe ngemvana kokubana abahlali bethethe amanyathelo okuthi isibhedlela sivule ngobuhulumende, ngabe bamelele uhulumende. Eqinisweni sasingasoze safa savulwa, lokho kuyazakala. Okwenkayi imigwaqo yenkayi ngiyayikhumbula amabridge ayenziwa ngo-94 aseza amanye siba lama-crack kodwa akwethusi akumangalisi. Kuyatshengisa ukuthi hayi abantu bemhlubulweni wemandebeleni ngabantwana besalowakazi, kukhangelele yonke into nje ukuthi embi izenzakala kubo. IMatabeleland ukungathuthuki lokhu kulento eziningi kusukela esikhathini sombhuqazwe Mbokazwe uthi usuka embokazweni kubuye esapho uthi usuka kuesapho kubuye into leyi yokuchabalala bomnotho ngemva kokudilizwa komnotho ngohulumende engena emaplazini ngemva kwalokho so iMatabeleland it is isikhathi sempi ngemva kwesikhathi sempi i 40 years zonke lezi it's underdeveloped so mbona ngazathi konke khona ukuthi iZimbabwe thuthuka ngale kaChangane ngapha uhulumende wade waqalisa uhlelo lokubulala abantu wamisa intuthuko so yonke le into iyabikubonisa ukuthi iMatabeleland abantu bangkhona kuvuza ukuthi behlanganisa amakhanda bezibuza ukuthi njengoba sizintandane siza kuthini kuyadaliswa nje kubana olabanye asabakhetha ukuthi bekuba izichaka zabancindezeli ngenxa yokuthi bafuna isobho
manje singathi uhulumende ulenjongo na yokungathuthukisi isigaba seMatabeleland kumbe ikwehluleka umsebenzi nje kuphela
kuselo hulumende wengafuni ukuthuthukisa iMandebele kathesi kungasela hulumende sokulabantu nje abuser ibala elito hulumende bezinothisa hayi singaza ke sathi ikungafuni vele kathesi okuliqiniso abasela ndaba lokuthuthukisa lonilizwe leZimbabwe so izolo bebengafuna ukuthuthukisa iMandebele kathesi kabasela ndaba lelizwe sebefuna ukuzithuthukisa bona
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra unkosikazi Theresia Ntaka ungcwatshwe izolo emathuneni eLady Stanley kobulawayo. Utaka ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPitule Maphosa uthi lanxa unkosikazi Taka engaphiwanga inhlonipho yeqhawe lesizwe ubuqhawe bakhe abubuzwa ngoba wadlala indima enkulu kumpi yenkululeko.
Silokudana kakhulu njengebandla silahlekelwe ngendlela ebuhlungu kakhulu kulandela ukutshona kukamamuthaka umamuthaka ndilunga ebeliphethe imisebenzi eqakatheke kakhulu ephathini so ukutshona kwakhe ikakhulu ngalesi sikhathi yilos enkulu kakhulu ebandleni njalo isikala asichileyo angeke sakwanisa ukuthi sisigcwalise ngoba ubephethe imisebenzi emkhulu ubedlala indima eqakatheke kakhulu ebandleni ikakhulu ngalesi sikhathi kulandela ukutshona kwababudabengwa simbone encedisa kakhulu kutransition esikiyo silanda iCongress leyi kodwa ke uNkulunkulu usesihluthunelena sisele sidanile sikhala kakhulu njengebandla
kuyini elizamkhumbula ngakho
uMamuthaka liqhawe lesizwe seZimbabwe lanxa nje kusibanzima kulabo abaphetheyo okwamanje ukuthi benanzelele imisebenzi yabanye abantu ikakhulu abantu abaphuma kwizaphu kodwa ke thina siyakwazi lapho esiphuma khona siyakwazi lapho esivela khona siyakwazi labantu ababamba indima eyaletha ilizwe eleZimbabwe bayidlala njalo indima efanayo ukuze ilizwe leZimbabwe libe lokho elikho khona namhlanje lokuthula okungela ngxabangxoza ekhona uMamuthaka kanye noBabuthaka ngabantu abasebenza kakhulu ngesikhathi kuqala impi yenkululeko uBabuthaka laye kanye uMamuthaka bebesebenza eZambia ngesikhathi sama 1960s 1959 kusiya ku 1960 bebesebenza beseZambia njalo bebengamalunga UNIP ibandla elalelwe inkululeko eZambia kodwa kuthe kuqala ukufika abantu bezaphu kweZambia besiyalungiselela impi yenkululeko bafikele emzini kaMamuthaka noBabuthaka bonke abakhokheli bezaphu bebefikela emzini lowo bengakadluleli phambili besiya lapho ababesebenzela khona bathole ukuncediswa kakhulu bencediswa ngumdeni wakoThaka kuyukuthi uMamuthaka uyavumela njalo uvulile amasango ngomuzi wakhe kubalweli benkululeko baningi inkokheli ezadlula khona emzini kamamuthaka singabalisa bonke abobaba uDabengo abobaba uMangena ubaba uMpoko abobaba uMtingiri bonke badlula emzini lowo bethola ukuncediswa okwakufanele bekuthole ukuze benelise ukulwela inkululeko yethu
Umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sezaphu Seli kubonile na ukusemaphephandabeni iphephandaba leChronicle lithi izimota ezithwala abantu imango emide ngaphandle komthetho sezikweze imbadalo lithi ukusuka kobulawayo usiya eHarare obekubiza 10 US dollars sokubiza i 20 US dollars Inkundla yeZim Life ithi uhulumende wehlulekile ukugcwalisa isithembiso sikaMongameli Emmerson Mnangagwa esokuhlaba abantu abayisigidi phakathi kwamaviki amabili. Umsakazo weZBC wona uthi i-inflation yeZimbabwe isiyehlile yaya ku-56.37%. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ninjani nonke abasazi beStudio 7? Ngithanda ukubingelela wonke amaZimbabweni ngenhlonipho enkulu. Ngithanda ukuphawula kakhulu ngendaba kaMthwakazi. I-revolution uma sifikile isifikile. Akekho ongayivimba inkululeko kaMthwakazi. Bengabe bayathanda laba bakithi ukusebenzisana labantu baseMpumalanga. Inkululeko kaMthwakazi sifikile. Akekho ozoyivimba. Ngiyabonga abasakazi ngokuhlala ngiseSouth Africa igama lami ngoBhengi Mpilo Nyathi.
Salbonani, salbonani, basakazi Studio 7 lonke. Siyabonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo, umsebenzi omkhulu kakhulu. Ukwenza lathi esiphandle khona emakhaya uthole silizwa ngcono kulo msakazi wakithi. La mina ngicela ukwazi ukuthi kanti uhulumende ukhuluma ngokuhlaba abantu. Phela ngifikile lapha ekhaya kithi eLupane. Ngithola ukuthi abantu kufanele bahambe 20 to 25 kilometers elanda iJackson. Ngizakulinganisela umsakazi lesigaba esinjenge Jibajiba. Isigaba lesi ma usiya eSt Paul is plus minus 16 kilometers. Ma usiya eLekalis same distance. Kambe njengoba kuthiwa abadala bahlatshwe. Ufika njani umuntu omdala uma ongaka yena evele esephelelwe umpha. Kanti kunani ukuthi uhulumende alethe abahlabayo khona lapha ezikolweni njengalokho ayekwenze mase kuyiwe ekhethweni bayabuya isikolo ngesikolo sibe indawo yokuvotela manje mase uselatshwa abantu kuyini kanti okunzima sicela bakithi ukuthi uhulumende akazwele abantu abaningi emakhaya akasihlatshwanga ngesizathu semango esikhangelane layo siyacela Studio 7 uhambise olalo umbiko kuhulumende wakithi akakuzwisise khona lo siyabona
Salubonani, salubonani ku Studio 7 amavu amachono lamavuko lapho livuke njani Ntungamini Inkomo ngicela undingele inamba ka Kangwenya inyanga yaseBulawayo lapho undingele inamba kaGogo uMandlovu kade khuluma izolo ngesonto oyinyanga eBulawayo hayi mina ngiyaphila mina ngokuphila ngokuhlala endlala eFilabusa
Salibonani balaleli baka Studio 7 okhuluma kungumehluli kaMpala odabuka emzola kwesebenteni yena engumlandeli kaMthokazi mina enginakho engithanda ukukubeka nje emphakathini ukuthi thina nje esibizwa ngokubizwa kuthiwa amaNdebele sithwele nzima asinayo iparty ngaphandle kokubana sivuse uMthokazi iMDC siyayizwa lizaba nje silandele kakhulu ngo 2002 obaba bethu bayibotshelwe iMDC ukuthi bashaywa kakhulu ngoBrown elubhane. Akuna namvunzo even owodwa nje abawutholayo. Into abayitholayo zimvimvinya nobuhlungu nokufuthelwa ngoba abadala bethu bagcina bechitha igazi ngendaba yokushaya ngaphansi kwenyawo. So bantu bakamthwakazi engasho ukuthi kumandebele ake livuke engubeni. Lingathila ngalishisa lithatha amajuvethi liwambathe ngoba lizosweta lisafokhethe nife. Lokho ngichaza ukuthi le nhlangano nje ebizwa kuthiwa i-MDC isebenzela iZANU PF. La ibonaphi iphathi elivotelayo iphinde ithatha ukhetho ibisele back kuZANU PF ithi yona iyenza iunity. Uthwangela walwini ukhetho wabona ukuthi kudle yena kusuthe sakhe isifiso ebe yiminista kamgabe kodwa abantu bemvotela ukuthi ebe yi-president. Siyahlupheka manje silane South Africa. Yona i-MDC bayajabula bayadla lena eZimbabwe.
Njani balaleli nabasakazi bakastudio 7. Mina engikhulumayo ngumanyathi umama kaMiri noMayiki. Sengithanda ukulibingelela lonke basakazi labalaleli. Ngibingelele nogogo wami uManisingo sesigodweni esimnyama unasithazile. Ngisithi gogo ligqoke amamaski labazukulu. I-COVID ikhona, i-COVID iyabulala. Ngiyabonga.
Salubonani, salubonani, Zilomuhle, salubonani, mina ngikhuluma ngoGibson Mpofu, nguwa 17 ebubi. Ngithanda ukubingelela bonke abasakazi ngokuhlethela indaba ezimnandi, indaba zeqiniso kuStudio 7. Mina bengithanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi asikhambeni siyehlaba amajekiseni e-corona ngoba i-corona yinto ekhona. Ngiyakhuthaza sibili ukuthi hayi sihlabeni ngokuningi, uma umuthi usakhona kusavuma, hayi asihlabeni ukuze sifikeleke kulo mkhuhlane. Ngiyabonga.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wele North Korea umnumzana Kim Jong-un uqale ukubhalelana incwadi lomholi wele South Korea umnumzana Moon Jae-in ngomabasa. Okungaba kukhomba ukuthi ele North Korea selizimisele njalo ukukhulumisana lamazwe omhlaba. Ngokubika komsakazo we Voice of America, umsakazo munye ubika njalo ukuthi inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi kufe abantu abangamachumi amahlanu lasikhombisa ekubhewukeni kwesikebhe okhunjini lwe-Libya ngomvulo bezama ukuyadinga amadlelo aluhlaza ezwekazi le-Europe. Singene kudaba lwe-Melika. Ikomiti yedale lephalamende elekhongresi ephenya udlame olwabangelwa ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump kuleli dale mhlaka 6 ngoZibandlela iqale umsebenzi izolo. Amalunga alikomiti abalisa webandla lamademokrasi ayisikhombisa kanye lawebandla lamaRepublicans amabili. Amapolisa amane ayesekhongresi ngosuku lodlakela atshelele ikomiti ukuthi kumele iphume leqiniso njalo lichaywe ukuze isehlakalo esifanayo singaze saphinda senzakala. Asole kakhulu uTrump esithi nguye owaphehla lolu dlakela. Abasekeli bakaTrump laba babezama ukuvimba leli dale ukwamukela ukukhethwa kukamongameli Joe Biden njengomongameli omutsha. Udlame lolu lwabangela ukufa kwabantu abayisithupha. Ababotshwayo ababhekane lamacala bedlula amakhulu amahlanu. Sibuze ucubungula ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga ukuthi uphenyo lolu lubaluleke okunganani.
Lolu phenyo luqakathekile ngoba iAmerika lokhu kwenzakalayo kungaphezu kwento yonke asebahlangana layo ngemva kokuba sebebe lesisekelo sombuso esasibanikeza amalungelo wonke abafikisa kusibanga sokuthi bazithole sebele esingathi ngesilungu phecelezi ngama-institutions. IMelika yelizwe elilama institutions anelisa ukuthi ungitsho nalo ongumongameli ayamtshela ukuthi lokhu lalokhu ungeke ukwenze akuhloniphe. Okwenzakalayo kwatshengisela ukuthi lo onguye owayenguye obaholayo esebenza labo ebancedisa ukuthi benze konke abakwenzayo ebaguguzela ukuthi benze konke engumongameli osephuma elizweni wayengakwazi ukuthi okukhona ikuthi lawa ama-institutions asakhona ayaphila ayaphefumula nkomo. Ngokunjalo okwenzakalayo manje kutshengisela ukuphila kwama-institutions lawo esikhuluma ngawo.
Njengoba kulokudonselana okungaka phakathi kwama-Republicans lama-Democrats, ubona impumela yaloluphenyo isamukelwa nguZulu weMelika jikelele yini?
Abantu beMelika kungakhathalekile ukuthi laba ngama-Republicans laba ngama-Democrats. Okuzatholakala yikuthi lanxa bengaboni ngeso linye bebhizi becabana ngalokho okwenzakalayo kulezi nsuku mabekhangela loludlakela lukaJanuwari lolwenzakalayo. Eqinisweni bonke bakhangela ngesilungu esingathi ngama-interests e-America. Ngokunjalo loba sebehlukane kangakanani ngendlela ababona ngayo umhlaba lepolitiki yabo, iAmerika ibuya kuqala kibo. Ngokunjalo kuzenzeka ukuthi bathole isisombululo esabenza kusasa lokhu bazithole bonke be-proud of being American.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusaswe. Kwezemidlalo, umbhukutshi weZimbabwe uPeter Wessler wehlulekile izolo ukungena kuma-semifinals omncintiswano we-100 meters freestyle kuma-Olympics aqhutshelwa eTokyo kwele Japan. Wessler uba ngumdlali weZimbabwe wesithathu ukwehluleka ukudlulela phambili kulemincintiswano. Amehlo asekubadlali ababili asebesele uScott Vincent yena ozancintisa kumdlalo wegolf kusasa kanye lomgijimi uNgoni Magusha. Umkhokheli weZimbabwe Olympics Committee uThabane Gonye utshele uMavelasi Mhlanga Nyahuye weStudio 7 ukuthi bayathokoza ngendlela uWessler adlale ngayo lanxa nje engaphumelelanga.
UPeter akwenzileyo yikuthi wathi ebuya lapha ibest time yakhe yayi-50.50 seconds. Namuhla impumela yami namhla uphume ngesikhathi sakhe kwenza ukuthi ayi-personal best waswima 50.31 seconds. Okuthi thina nxa sikhangele iposition yakhe bewe ngabaswini ubekuwugidi 4 bekulama-hits angu-8 then yena waswima kubantu abangu-8 akade labo kurace yakho waphume ngunumber 5. Kumaswini bonke abadebe abaqalisileyo abadlali bonke abaqalisileyo ku-100 meters freestyle bebengu-70.70. UPeter kade bekhangelela ukuthi uPeter labanye bonke laba abangu-7 ukuthi baye kuma-semifinal bebethatha abaphume lezikhathi ezingu-16 eziphezulu okudlula bonke. So ukuthi uPeter labanye akade bengokho ku-top 16 yikuphuma abakwenziye ukuthi bangakwanisi ukuthi baye kuma-semifinal. So thina sithi abadlali bethu kabadlali bachelese babekwazi ukuthi abantu beZimbabwe babakhangela njalo babasupporta.
UThabane Gonye ngomkhokheli weZimbabwe Olympics Committee. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalikhulu lasikhombisa 107 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Isibhedlela sekusileni koBulawayo sesize saqala ukwamukela izigulane. Iparlamente yeMelika isiqale uphenyo phezu kokuhlaselwa kwayo ngabasekeli bakaTrump ngozibandlela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.